Usiba lukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya usethole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lembadalo yemisebenzi yabo mahlayana. Lokhu kulandela ukukhwela mahlayana okwenziwe impahla ezitolo kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Njalo, intengo le ibikwa ilokhu ikhwela mihla nemihla. UMangudya uthi osomabhizimusi abaningi basebenzisa ukuwa kwesisindo semali yohlobo lwama-RTGS kumbe i-bond njengesizathu sokukhweza impahla yabo. Kodwa uthi intengo akumelanga ikhwele nxa imali iwe isisindo ngoba umhlaba wonke jikelele uyabekezela nxa isisindo semali yelizwe sehlile. UMangudya ubesipha imbono yakhe kukomiti yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwembiko. Imbiko kaMangudya ilandela ukukhwela mahlayana kwempahla emqoka empilweni kaZulu ngesikhathi kukhanya kungela sisombululo sokwenqabela lokhu. Isakhamizi sakoBulawayo uMnumzana Meluleki Ncube uthi uhulumende sebonakala ungani kakho ngokwehluleka ukulungisisa umumo wezomnotho.
Kuba kumangalisa ukuthi kanti i-government yenga njengoba izinto zikhwela every day, especially ama-basic commodities akhwela every day. I-cooking oil $12 bathula, ithukela $5 isepha $4 kathesi. And abakhuluma lutho and izinto esingeke siphile esingelazo lezo izinto ezifuneka every day, but abariyeki bathule and upresident uthule ngani kakho. Umgaba sezengcono ngoba waye into zingakhwela wayephuma akhulume something. Kusuka kumangayisa ukuthi ngawo le forex kwamanye amagrosa izinto ziyachipa ziyayehla nge-forex ngawo lama-US dollars, but thina basikholisa ngama-RTGS imali engekhoyo.
Imuli eziningi ziyehluleka ukuthola ukudla okweneleyo ngenxa yokucansa kwentengo ngesikhathi abaningi bengasasebenzi. Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Michelle Sibanda uthe impilo isinzima kakhulu.
Mina njengomthengi izibuhlungu ngezinto lezo ezikhanyileyo ngoba nxa kuthi cooking oil i-$12 esepha bengabo-$5 lethuya lingabo-$5 thina imali zethu esizirholayo zingakhwelanga kuba nzima ukuthi ziphile. So ukuthi uhulumende sincedisa njani so impilo isinzima sibuya saphile ngishwaka.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube, uthi indlela intengo ekhwela ngayo iyethusa.
Ye, thina njengenhlanganiso emele abathengi, i-National Consumer Rights Association, inakhora. Sizwa sisethuka kakhulu ngendlela intengo ekhwela ngakhona phakathi kobuyanga obukhulu kangaka phakathi kwelizwe. Izinto kazisathengeki kusuka emphuthini ukuze ifike ifikele nakukho konke, ikakhulu ukhangela abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi bahlezi ngkhaya, kanti lalabo abasebenzayo kakho oleholo elikhwelileyo. Kanti-ke futhi kuyeza siyakubona ifuel yona ngokwayo, amafutha ezimoto azakhwela, angakhwela wona ngokwawo azakhweza ezinye izinto futhi, okuya kwenza ukuthi izinto zibe zilokhu zicansa zisiya phezulu, abantu besiya besiba ngabayanga behlupheka besiya phansi. Ngakho-ke into esizayenza sizalwisana lohulumende lapho bona labo abathengisa lezo zinto ukuthi zingakhweli ngayo yonke indlela.
Ngendlela intengo ekhwela ngayo, abanye sebesesabela ukuthi umnyaka usiyaphela, okunye okumqoka empilweni kaZulu kuza kuba kungasafinyeleleki lula.